So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngolwesithathu mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Msana endabeni zethu namhlanje.
Siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakoBulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephele injection seziphelile.
Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma imbiko ethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela.
Ku-2018 kulemithetho esasikhala ngayo but yathinisinjani isifaki. So thina siyafaka ipressure, khathesi sesiqalisile and kasini. Sisuka lapha vele kulohlelo silwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society nabantu jikelele.
Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithi uZulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga awe-African National Congress endawonye lawe-ZANU-PF atshengisele emahofisini omeli wemelika iJohannesburg namhlanje esithi kazesulwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 639,553 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe ijikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,437 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika habogatsha lwezempilakahle. Ukuthi inani labatholakale bele-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakeni selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,706 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye i-1,587. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selehlile kakhulu ngesikhathi kule mbiko ethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela. Abantu abakade behlatshiwe elizweni jikelele bebesedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 ngelanga. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo inani labahlaba ngelanga selidlalela kunkulungwane eyodwa. Lokho kwenzakala ngesikhathi abanye abafuna ukuyahlaba betshelwa ukuba baphenduke kunsukwana ezilandelayo ngoba kulokusilela kwamajekiseni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Manda abaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Awudube silalo ukuthi indawo eziningi abantu abaningi lokhu bemadolonzima abahamba ukuyahlaba ngenxa yokuthi lokhu kusadingakala ukuthi befundiswe, lokhu kusadingakala ukuthi bakhuthazwe. Njalo siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakoBulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephele injection seziphelile.
Manje njengoba abantu bekhanya bemadolonzima, lina njengabantu bokholo lwesiKristu kukhona yini elikwenzayo?
Into esiqakathekileyo ukuthi kuqaliswe kutsha uhlelo lokukhankasela lokufundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlaba le injection. Siyananzelela ukuthi kuke kwaba lesikhathi i-vaccine iqalisa ukubuya lapho okusukume wonke umuntu bezama ukukhuthaza abantu, kodwa singananzelela kathesi akusekho lokuyana umfutho lwano ukukhuthaza abantu ungani suwehlile. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ukuthi emabandleni kubuyelwe njalo kuye kukhuthazwa abantu kukhuthaza abantu ebulenjini kukhuthazwa abantu kumaqembu lawa alungiswe ngamabandla nxa besenza izinkonzo zabo ukuthi khonaphana kutholeke isikhala sokukhuthaza abantu. Ikanti njalo kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokhu ngesilungu abathi ngama road shows, ukuthi nje kuke kuhanje kutshengiswa abantu kuxoxisana labantu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo engxenye kwezinye isikhathi nxa silabahlabeleli abangabehlabela ukwenzela ukuthi nxa imota le enkulu ihamba imemezela abantu baye balalele bathole isikhathi sokuthi labo bazwisise. Ikanti njalo ebulenjini lapha siyananzelela ukuthi kubhukulo buso la kuma WhatsApp groups baningi abantu abangena kikho njalo lakho ngezinye izindawo lapho amabishops ethu labafundisa abaningi abangakhuthaza abalandeli babo ukwenzela ukuthi bathithe bedinga le injection. Njalo bembona iministry of health sokudingakala ukuthi ngabe emadolobheni anjengapha koBulawayo kuyavula indawo eziningi lapho abantu abangahlaba khona zibe zonke ndawo ukwenzela ukuthi nxa umuntu edinga uhlatshwa athole indawo lapho angahlatshelwa khona.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi uZulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Ibandla leli lithi selinamaqhinga okuba ukhetho oluba lempumela engasoze yaphikiswa lungaqhutshwa njani. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni weMDC Alliance intathele izindaba yarare namhla phansi kwabalungiselelo okhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Umsekeli yanobhala wabona ngezokhetho kubandlaleli unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ukhetho luka-2023 kumele lungabi lokwethuselwa loba udlakela njengalokho okuvame ukwenzakala.
Njengokuthi ukusebenza kwamapolisi nama-traditional leaders ethu ekuphiweni abantu ukudla, sibona ukuthi abantu baphiwa ukudla ngendaba yokuthi babasapota ibandla lethu. And lokhu nxa sikhangelisisa sesisiya kukhetho kuzenza abantu besabi, abantu bayatshaywa bayethusela emakhaya ngayo.
Qhubeke sithi ibandla leMDC Alliance liza kwenza kusemandleni alo ukuvikela ukugcilwa kokhetho.
Nakhangela ku-2018 kule mthetho esasikhala ngayo but yagcina isingasitifayi. So thina siyafaka ipressure. Khathesi sesiqalisile and kasini. Sesiqalisile ngokuthi hayi ukukhuluma nabantu bamaphephandaba. Sisuka lapha vele kulohlelo esilwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society. Labantu jikelele.
Esinye sakamuzi Harare umnumzana Tobias Chitika uthi uvumelana lebandla leli ukuba kumele umuntu wonke aphatheke kumthwalo ukukhankasela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
Plus lethemba lokuthi MTC Alliance ibelokhu iqhubekela phambili odaba lwayo lokucela ukuthi ama-electoral reforms ayenzwe ukuze 2023 elections ebefe. So siyabacelisisa sibili ukuthi bengadinwa ebelokho bezama ukuphusha besiya phambili.
I-MDC iqhubeke isithi ikomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iphazamisa umsebenzi wayo ikulalela ukuthiwe iZANU-PF. Kodwa kukomishini yeZEC umnumzana Qhubani Moyo uyakulandula lokhu.
I-Electoral Commission iZEC isebenza ngaphansi kwemthetho yelizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe ilabantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezeki ufuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Evans Mathanda uthi akanathemba ukuba kukhona ukuza kuguquka elizweni lapho kulungiselwa ukhetho luka-2023.
Institution ikhona eZimbabwe kathesi. In fact, kusukusela kudala vele it's not after independence, like for this independence. Nothing has changed. Akunanto esitshintshile. I-MDC izabe lokhu ikhuluma like njonga nime kuma everyday wesitu umtunga mele MTC mwe tweet and iweza wale kwe kuluma akula nwe eza nchinje come 2023 election into into inyevezi
Mta anwe nindale lezi ndaba na mta abe MTC bakongosele uba uselo kupalisa kufota kaluvaluleka angangoba inda uzo kufote la zikacha alo zulu wakutaza abe zeki uguti kumele benzo msebe nzuwabo vezi mele ungangelo mpati ntambo weze mteto wabate njalo uselo kupala lwabantu lukesuka niswa kwezi kaba zo kufotela olo delimitation kufuze lwenziwe ngendlela esuthisa uzulu wonke ukuze ukhetho lusuthise wonke umuntu udaba lokuqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe luqhubeka kuludaba egudwini okweminyaka leminyaka kunje umnumzane osonjamisa umkhokheli weMDC Alliance lokho engakamukeli ukuba wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho luka 2018 ezinye indawo ezifana leGood West umnumzana Gift Konjana wanqoba kukhetho kodwa izeki yaphambanisa yabiza ibizo likamnumzana Dexter Nduna owezanu PF olokho esephalamende lanamhlanje njalo udaba lolu soleminyaka lokhu lusemthethwa ndaba ukuze kulungisiswe iphutha elenziwa yikomishini le ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba kamantshi namhla ulahlele khatshana udaba lapho intatheli zindaba izimeleyo umnumzana Hopo Elchinono obephikisa ukubotshwa kwakhe setheswa icala lokubangela udlakela ngembiko ayithula ebulenjini be-internet ngomnyaka odluleyo ngakho useza thoniswa ngenyanga kaNtolikazi. Umnumzana Gift Mtisi iqotha elimela umnumzana Chinono utshele iStudio 7 ukuthi bavumelene labatshutshisi ukuthi udaba lolu luthethwe ngoNtolikazi lapho umantshi unkosikazi Vongai Mutshutshuthi kuwuriro athe yikho lapho obuzacaca ukuthi udaba lolu lithethwe kumbe hayi. Ngusenjalo umnumzana Ngqobani Sithole iqwetha lakuqala ukuphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 emthethwandaba ungakasayinwa uthi bamelele ngabomvu impumela icala elethesa umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba ngamagqwetha alwela ilungelo loluntu elokubuyela emsebenzini lanxa wenqatshelwa ukwenze njalo ngumthethwandaba. Ngolwesibili inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ikhokhelwa ligqwetha umnumzana Musa Kika limangalele umnumzana Malaba lisithi kufanele abotshwe njalo avalelwe entolongweni ngenxa yokudelela isinqumo esethulwa umthethwandaba. Kodwa amagqwetha aseveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba abanye besithi ulelungelo lokube esebenza njengoba waphikisa lolu daba emthethwandaba abanye besithi ngempela wephule umthetho. Asizweni umbono kamnumzana Sithole ngalolu daba.
Udaba lukamalaba luhlanga expect ukuthi he can stoop that law ngoba sesikhuluma iqiniso expect ukuthi ngabe yinto eyenzakala ebantwini abasebenzayo emamayini kumbe emapulazi nothi ukuthi kube ngumuntu onjengomalaba onguyokhangele amadali eZimbabwe no luhlazo lo even laye buyele ngokuthi umuntu ubuyele ngubani kuyakwenzani. I think vele even wazi ukuthi wabuyele laye ipending yakhe nedikiti yakhe sokuvele kuluhlazo kazinuka amagwama.
Okunye okuthiwo lapha ngamagqwetha akhwezelo ludaba yikuthi angabotshwa lokubotshwa ubone ngani kungenzakala lokhu kumbali yeZimbabwe ukuthi sibone uchief justice ebotshwa.
Umthetho uyambopha ungadileya ukuthi abotshwe noma ukuthi namhla kulalabo abanye babasembusweni kodwa lokhu khona kwakwenzileyo ephila uza kungenela ekoti uza kubotshelwa.
Kulamanye amagqwetha athi umnumzana Malaba ulelungelo lokusebenza ngoba laye waphikisa isinqumo somthethwandaba.
What a constitutional right. He went to the Supreme Court and the Supreme Court asked ukuthi amajaji e-Supreme Court kona ngokwayo angama litigant. So the moment you get there, yanomalaba isituation yakhe has created a novel situation for Zimbabwe. And ukusebenza kwakhe we are talking about the issue that has been created by umalaba as a person, as a top jury in Zimbabwe. So yena ngokwakhe kuzanzuka amakhwapha. And then I still insist that was a declarator, and the declarator appealed direct to the Supreme Court. He made an application for leave to appeal for after that, and now he was granted the law. Those lawyers, in my view,
Ungomunye wabaphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2. Solungaphi lolu daba?
Udala lolu sekwenkantolo lokho esimelele ukuthi baphendule. Babe ngaphendulanga sathatha elinyinyathelo amagqwetha aselungiselele ukuthi athathe elinyinyathelo amagqwethana. Sengiwanikile ama-instruction. Ngakho-ke asingatholi i-response from labo esakubasayithile. Okunye okungathi kuyajabulisa ukuthi mangiyikhangele indaba leyana angiboni ukuthi bazayiphikisa njani ngoba umthetho buhlungu usegqekele. Thina i-approach yethu yathi ukuthi it's not about umandaba yedwa, it's about the whole process. I-process yangikhona yesithi ukuganga, ngakho-ke kumele ukuthi ilisele emuva. Thina i-approach yethu kuye ukuthi umthetho ochaliswe kuphalamente edlulileyo ngeke ukontinue kuye kwenye iphalamente. Okwenza kwenziwe khonoko ukuthi bazokugijimelwa yena umebenti yenzi kalubaba angithi ukuthi bazokuvotwa nje yonke into kutokuvotwavotwa nje ie njengoba siyikhona seyigogwane.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole eGqwetha sixoxelaye ekwaBulawayo. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress endawonye lawe ZANU-PF atshengisele emahofisini omeli weMelika eJohannesburg lamhlanje esithi abususwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Them throwing missiles all over Africa. We have seen them going to Iran, going to Iraq, destroying families, destroying women and children. Who is sanctioning them? Sanctions are human rights abuse.
La ngamalungu ebandla le-ANC awezana uPF lezinye izalwane zeZimbabwe abebetshengisele consulate eMelika besithi izijeziso zomnotho zethulelwe eZimbabwe yizo esezibangela ubunzima obukhulu kwezomnotho. Abebetshengisela laba iningi labo ngamalunga e-ANC esabelweni seGauteng bathi kudala izijeziso lezi zafakwa kodwa akukho okuguqukileyo eZimbabwe. Ilunga le-ANC eliziveze ngokuthi ngu-Comrade Peace muye wethule ugwalo lwezikhalazo zalabo abebetshengisela.
You are saying how can we celebrate African men when the Zimbabweans are sanctioned?
Yes. Asifuna kwesule izijeziso lezi ukuze iZimbabwe ithuthukise umnotho wayo.
They've got to build their economy. Yes. It cancel the sanctions in Zimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Sanctions Movement umnumzana Simbachitando uthe njengehlanganiso bakholwa ukuthi ukususwa kwalezi zijeziso kuzavula amathuba amaningi okuthi iZimbabwe ithuthuke.
The sanctions against Zimbabwe target various industries and individuals who prop up the Zimbabwean economy.
Izijeziso lezi zivulala amankampani athuthukisa umnotho weZimbabwe.
Much needed investment into Zimbabwe and much needed trade into Zimbabwe.
Kodwa ke akusizo zonke izalwane zeZimbabwe ezivumelana lenkuthazo yokususwa kwezijeziso zenotho lenkulumo yokuthi yizo ezibangela inhlupho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyamangalisa ukuthi i-ANC yenza sengathi ayikwazi ukuthi okulethe izijeziso zeZimbabwe kuyini.
Yona i-ANC ukuthi yetoyitoya lapho indlebisana nezane izane ingababulali. I-ANC kumele ngabe iyazi kamhlophe kahle ukuthi iZimbabwe laphana kule problem okumele ukuthi ilungise, ngoba kunabantu abamore than 3 million abakhona e-South Africa. Siyabuka ubugebengu obenzakalayo laphayana, ukuhlukumeza kwabantu, ukuhlukumeza kwey'ntatheli, ukuhlukunyezwa kwama-women's rights.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele-South Africa umnumzana Thustin Ndlovu uthi befanele ukuthi aluba i-ANC ikhankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe yekele ukuhlukuluza abantu lokuchaphaza imali yesizwe lokusela.
Umnelmason Mnangagwa neZANU yibo abaletha ama-sanctions eZimbabwe, ngoba yibo abaletha ukukhohlakala, yibo abaletha ukuhlukumeza amalungelo abantu, yibo abaletha ukutshontsha, yibo abaletha ukusela, yibo abayenza ukuthi bakuze kufakwe lawo ma-sanctions labo. Ukukhipha ama-sanctions ukukhipha iZANU.
Wabona ngobudlelwano bebandla le-ANC lamanye amabandla alwela impi yenkululeko uNkosazana Lindiwe Zulu ngesikhathi iZimbabwe nanza ilanga likazibuse wakubekwa kucaca ukuthi abamabandla la bavumelene ukuthi baxhasane kikho konke abakwenzayo ikakhulu ekuvikeleni inkululeko abayilelayo. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umabhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anton Blinken usefikile kwele Egypt kuhambo lwakhe olujonge ukuyakhulumisana nabalelo lizwe abayibo ababe ngumlamulankunzi ekulwisaneni kwensuku ezilishumi lanye phakathi kwe-Israel nabeqembu leHamas elibusa emangweni weGaza. Umcebisi omkhulu esebenzisa umongameli weMelika ese-White House nomzamakenzi sifake futhi kumele kuqiniswe ukucubungula ukubana lavela ngathi sikusibile igciwane le-COVID-19 njalo inhlanganiso yebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele kanye lele-China lapho kwavela khona leli gciwane kumele baphendule imibuzo ekhona ngalo ebuzwa ngabamazwe omhlaba. Owabekwe waba ngumongameli we-South Africa uMnumzana Jacob Zuma uyalandula amacala wonke awetheswayo aphathelane nenkohlakalo ukuthwakaza imali lowunye. Iningi lalawo macala abikwa adalwa ngomnyaka 1991 lapho esesengumsekeli kamongameli.
ELeBotswana selivuselele uhlelo lwalo lokubopha libuyisela emuva abangena elizweni lelo ngokungekho emthethweni. Iningi lababotshwayo kungabeZimbabwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseHebron kweLeBotswana.
AbeZimbabwe bala maphepha ohlala kweLeBotswana badlalela evalweni kulandela uqiniswa kohlelo lwamapholisa lokubabopha ikakhulu edolobheni leHebron. Amapholisa edolobheni leHebron athi kusukela emveke edluleyo bavuselele uhlelo lokubopha labo bala maphepha ohlala elizweni. Usiba lukhulu amapholisa ucwayisisa umnumzana Nono Lisetedi uthi umkhankaso wabo banzi ukuqala ukubopha abaselizweni ongekho emthethweni kanye lamabhizinisi asezandleni zabo ukuza ayenza okungaphandle komthetho.
Botswana police embarked on an operation to targeting illegal immigrants.
Siqhuba umkhankaso wokubopha abangena elizweni okungekho emthethweni, abanye bekumabhizinisi yangenisa imali ngendlela ezingahambelani lomthetho.
Kuviki yokuqala yomkhankaso wamapholisa abamba omunye weZimbabwe emzini weMotsane ngaphandle nje kwedolobho leHebron, yena ophila ngokuthengisa insimbi yemota eyaziwa ngokuthi i-catalytic converter. Amapholisa athi undoda weZimbabwe lo kade isenza imali edlula izigidi ezintathu ngeviki ngothengisa uhlobo lwensimbi leyothola naphakathi komphongo lwemota i-exhaust. Ununu uthi imali le ibe ingangeni kusikhwama selizwe ngoba bekungahlawula umthelo we-tax. Ngokunjalo amapholisa aqhubeka ngomkhankaso wokudinga abasemzweni ongekho emthethweni bebayehlisa emoteni esithola kakhulu uZulu kakhulu ekuseni besiya emsebenzini. Amapholisa akazange aveze ukuthi asebopha bangaki lokhe kusungule umkhankaso kodwa ababenziweyo baza kuyiselwa emuva. Omunye okweleBotswana ongela maphepha ohlala enele unkosazana Emily Ncube uthi umkhankaso wamapholisa ubathethe belibele.
Kade kungasandanga ukuthi amapholisa abophe abantu ikakhulu ngesikhathi se-COVID. Abantu sebezahamba bethwele amehlo uma sekuqala ukubotshwa.
Kodwa kulokukhathazeka phezu kokubotshwa lokubuyisela emuva kwabantu ngesikhathi se-COVID-19 ikakhulu uhlalisana phakathi kwamalolo ahambisa abantu emngceleni bengakabuyiselwa emuva beZimbabwe bavalelwa esitokisini. Sona abakhonona ngokuthi siyabe sigcwele sedlulisa inani labantu okumele betholakale bephakathi. Umnumzana Andreas Sibanda uthi kujwayelekile ukuthi abantu bakhonone ngokufaka begcwaliswe esitokisini kumbe ezimoteni ezibabuyisela emuva.
Into ejwayelekileyo kakhulu ukuzwa iningi likhala ngokuthi imithetho ye-COVID-19 ayilandelwa ezitokisini njalo lasezimoteni lezi esizibiza ngokuthi ngogumbagumba lapho ofica beminyaniswe khona nxa sebethwalelwa bebiselwa emuva ekhaya.
noma nje amapolisa kade engakaphenduli imibuzo phezulu kwamanyathela abathathayo ukuze kungabi lokumemetheka kwe-COVID-19 uma bekuyiselwa emuva kweZimbabwe. Uhulumende weBotswana yena uthi kwiindawo zonke ezitheneyo kukuxela emajele sekathatha amanyathela wokuthi wehliswe amathuba okumemetheka kwe-COVID-19 kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 elebhotswana lalibuyisela emuva inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni. Kodwa iningi labantu laba laliphindela ikakhulu isimo samathuba omsebenzi siqhubeka sisiba lukhuni kwele Zimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ngiwe ilitshe elibekwe izolo eBhalakwe esigabeni semaphisa esabelweni seMathebeleland South elisikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uthe ilitshe leli elethulwe ngezinye induna zeMathebeleland litshontshwe ebusuku ngolwesibili. Lokhu ngokwesibili kuleyo ndawo ukuthi kuntshontshwe ilitshe lesikhumbuzo sababulawa ngeGugurahundi. Kulabantu abaningi abaphoselwa emigodini eBhalakwe ngesikhathi seGugurahundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiya ku-1987. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party kanye lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU PF.
Umnangagwa uqede ukukhuluma ukuthi yena iGugurahundi akukhulumi ngayo, abantu ba-interact benze konke lokhu abakufunayo. Namhlanje abantu bakithi bayaphakama bafaka nje amaflag okukhumbula ukuthi eBhalakwe laphana kubukela ama-thousands and thousands of our people sokugilizwa. Kanti owabatshela wathi into eqondileyo yenziwa iZANU PF ngubani? Ngoba thina iZANU PF vele from its formation in 1963 akukho okuhle esikwazi ngakho. Sibazi ngokunjilimbani, sibazi ngokuba ngababulali, sibazi ngokuba ngamasela. Nxa kulabantu ofanele bacatshile bayabola emajele ngomashaba laba labo-Emerson Mnangagwa, labo-Constantine Chiwengwa, labo-Robert Mugabe, Prosumelas, labomsilaba o-Terence, angalingi umashaba aphume ngokuthinangisenzinto eqondileyo kumele kuyangiqasula ngoba ukhulume njalo eyikhonvito ku-1979 shona belplan elapha ekobulawayo beyibo abasisebenzisa nzima kwela kithi kwela komthakazi. Thina singabasuphi khona ngale emashonaleni.
Bawu Mashaba,
ngiyadana kakhulu kumqondisi ukuthi ngalesi sikhathi ulokho ngumuntu ozibona eqondile nxa ekhuluma i-tribalism. I-tribalism ayisoze yasisa ngalo ndawo elizweni leli. Ungahlala uthukuthele empilweni at times lanxa ukhuluma amanga, lanxa usukhuluma into engayisiyo ugcina ungakwazi ukuthi kuyini, ngoba vele empilweni yakho uhlezi uthukuthele ukhangela ukuthi yonke into ekhangeleyo isuze ibe yinto erongo. Baba Moyo, woza uphume egcekeni nxa kukuthi ngiqinise ukuthi kulabantu abakudingayo. Uleshiwo ukuthi singaba kudinga baba ngaba kutholi. It's not ukuthi abantu abakwazi ukuthi ngabe bayakwazi ukuthi, but I don't think ukuthi khona is necessary ukuba test okuqondile ukuthi sifunde silungise idaba oluhluphayo. Nxa indaba ye-ground president wathi kayikhulunywe openly, abantu bengabi le-problem ngayo, yikho khonokho okukhulunywayo. Kodwa nxa sisenza izinto asizenzeni ngendlela eqondileyo eza letha umuntu umbono wakhe. Ngakho ukuthi kona kusenzakala, abantu bathi hayi president, thina nansi indlela esifuna sisebenze ngayo. Angithi singasebenza ngendlela enje siwazi athi into izaphuma ngendlela, but ungafuna ukuthi wena usukwenza zathi lawe usunguhulumende on right, njengoba omunye thena iBulawayo ngelinye ilizwe outside Harare akuqondanga lokho. Sileli lizwe elilodwa elo president eyedwa ongu-Emmerson Mnangagwa, and akulomunye president until the next election nxa kuyukuthi kungaba lomunye upresident lako futhi engaboniwe kusenzakala.
Lapho sizwe umnumzana Eliphas Mashaba webandla leZANU PF lomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela elemthwakazi Republic Party bekhuluma loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma imbiko ethi ijekiseni yokuhlaba kwakuqala iyasilela. Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithuzulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuthi angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga we-African National Congress endawonye lawe ZANU-PF atshengisele ema-ofisini omeli wemelika iJohannesburg namhlanje esithi kazesulwe izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngesithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.